Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalitshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 19 Mpalakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
ayitsho ukuthi useqothi umsebenzi, kodwa itsho ukuthi bamthole elecala, and then now sizoya kuSenate. ISenate yesizo decide ukuthi bayamkhombisa yini ukuthi bamkhiphe umsebenzi.
Amalunga edalele House of Representatives ngapha kwelemelika avote avumelana ukuthi uMongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho weimpeachment.
President Thabo Mbeki uphendukile izolo ngo-8 o'clock ebusuku ukuzohlangana no-President Jamil. Kukhulunywa ngezinto ezisuphayo elizweni njengoba laye chile ukuthi bebebonisana ngodubo lweZimbabwe lokuthi kungenziwa njalo ukuthi kulungisiswe udaba lokhetho olwahluphayo.
Owayengumongameli weleSouth Africa uMnumzana Thabo Mbeki ubikwa iphindele ukuyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa okwesibili. Kuhlandla lesine lokutshabalala kwamadamu lamhlanje sisezansi emandebeleni sikhangela idamu legungwe eGwanda South. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga edale le House of Representatives lakwele Melika avote evumelana ukuthi uMongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho othiwa yi-impeachment. Ubufakazi obethulwe edaleleli buveza ukuba akwenzayo ukumisa uncedo olwaluqondiswe ukuya e-Ukraine andubana kucutshungulwe indodana kamnumzana Joe Biden. UBiden ukhangelelwe ukuncintisana loTrump kukhetho lomnyaka ozayo. Amalunga phose wonke akubandla lamaDemocrats edalele House of Representatives avotele ukuthi uTrump ayethoniswa edalele Senate. Abebandla lamaRepublicans labo bavotele ukuthi angayithoniswa. Unkosikazi Nancy Pelosi oyisikhulumeli sedale uthi baza phanyeka udaba lolu edale leSenate sebesuthisekile ukuthi icala likaTrump lizathoniswa ngemfanelo. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 xoxe lomnumzana Dan Moyo ingcwethe ecubungula ezombusazwe ezimele.
Ayitsho ukuthi useqothi umsebenzi, kodwa itsho ukuthi bamthole elecala, and then now sizoya kuSenate. ISenate yesizo decide ukuthi bayamkhombisa yini ukuthi bamkhiphe umsebenzi.
Siyabona ke unkosikazi Nancy Pelosi okhokela amaDemocrats ukubeke sibili kwacaca ukuthi kabasoze bahambise lokho okuthiwa ngama-articles of impeachment kudale leSenate kungakacaci ukuthi bathonisa njani icala leli. Kujoni khonokho?
Wenzela ukuthi aplane kahle ukuthi ama-managers azowathumela ukuthi bayodefenda ama-articles lawa abayenzileyo. Kuzodependa ngokuthi imithetho ezofakwa yi-Senate ngendaba zokuthi kuzoba lama-witness yini lento ezinjalo le-cross-examination. So wenzela ukuthi abe sure ukuthi abantu abathumela ku-Senate ba-qualified ukuthi bayenza lowo msebenzi. So uthi ma i-Senate ingakasho ukuthi ama-rules ami kanjani ukuthi trial le izokhondakthwa ngaluphi uhlobo, kunzima ukuthi yena esayitini lakhe akwazi ukuthi akhethe ama-managers azoya represent i-house.
Ye, nxa sesikhangele ubona ngani Senate kuzahamba njani?
Ngendlela okuhambe ngakhona ku-house yama-representatives sibona kuzoba lodubo olukhulu kakhulu kwi-Senate, ngoba i-Senate i-majority ngama-Republicans. So ama-Democrats ayi-47 kwi-Senate, ama-Republican I think ayi-55. And kufunakala i-2/3 majority ukuthi i-vote iphumelele. So ama-Democrats azobe zonida ama-Senator angu-20, ama-Republican ukuthi avote labo. So singakhangela the way ama Republicans avote ngayo ku House asibone ukuthi ama Democrats angawathola ama Republicans awu 20 ukuthi ba tipu u Trump umsebenzini.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo ingcwethi kwezombusazwe ezimele ubexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona pha e Virginia kwele Melika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Oyengumongameli wakwele South Africa mnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele ukuyakhulumisana lomkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa okwesibili izolo ngemva kokuhlangana laye ngolwesibili. Umbeki uhlangane lenye njalo inkokheli yezombusazwe ebalisa umongameli Emmerson Mnangagwa labanye kuyonale iviki. Ukuze sizwe okunengi ngali mhlangano sixoxe lesikhulumeli sika Chamisa mnumzana Nkululeko Sibanda.
Ye, ye, kusegcekeni ke uPresident Thabo Mbeki uphendukile izolo ngo-8 o'clock ebusuku ukuzohlangana uzohlangana lo President Chamisa.
Kahle kahle kade khuluma ngani?
Bekukhulunywa ngezinto ezisuphayo elizweni njengoba laye chila ukuthi bebebonisana ngodubo leZimbabwe lokuthi kungenziwa njalo ukuthi kulungisiswe udaba lokhetho olwahluphayo. Yizo lezi injongo kaPresident Chamisa ukuthi amazise ukuthi nxa kusukele ehle uhlangothi lwakhe udibobele ukhona olukhona elizweni lokuthi ukhetho kaluhambanga ngendlela eqondileyo, impumela kayivunywanga umuntu wonke njalo akula kwazi ukuthi kwahamba njani njengoba ezinye izinto zazisaliwe ukuthi zenziwe iZEC le-Constitutional Court nayehluleka. Ngalolo daba kufaneleke ukuthi kukhulunywe ngalokho lokuthi kukhulunywe ngokuthi kathi kwenziwa njani ukuthi kungabi lolunye ukhetho kwele Zimbabwe oluzaletha ukungazwanani kumbe oluzabe lungelampumela eqondileyo.
Injongo kaMbeki ingaba ingeyokuthi kwenziwe uhulumende omanyano na?
Kungaba kuyo leyo mhlawumbe. Okukhona ukuthi uPresident Nelson Chamisa yena njengoba vele watsho nasemphakathini akakhangelela ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano, ukhangelela ukuthi kulungiswe singakuthi isisekelo sombuso i-constitutional order eqondisa indlela embi okwenziwa ngayo indaba zokhetho, indaba zokuntshontshwa kwezimali kuhulumende, lezi ndaba zokubulawa kwabantu ngesikhathi sokhetho kumbe nxa abantu betshengisela. UPresident Chamisa ufuna ulungise lezo ndaba, yizo eziqakathekileyo kuye. Nxa kuyikuthi kulungisa kwalezi ndaba kudinga ukuthi kube le transitional mechanism. UPresident Chamisa uthi hayi, i-transitional mechanism singakhuluma ngayo, okwabayi ukuthi kuyabe kuvulwe nje isikhatshanyana esithize esokuthi kulungise leyo mthetho, kulungise lezindawo zesisekelo sombuzo ezingaqondanga.
Kuliqiniso na ukuthi umnumzana Mbeki uthi umnumzana Chamisa kumele avume ukuthi wanqotshwa kukhetho?
Hayi, ngamanga amakhulu aphuma kuhlangothi lwezanupf bezama nje ukuthi thi baspine izinto kukhanye ngani bahlakaniphile. Njalo siyazi thina ukuthi
lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla leMDC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo.
Kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu, umsakazo weStudio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi yemandebeleni kanye lasenkabazwe. Manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe eqibelekile, kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende.
Idamu Mabhongane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude.
Le damu okuthiwa ngukarisinyama
idamu elikhulu elikwakuyisiwale. Thina sinedamu elisekhezi,
idamu esilisebenzisayo laphana idamu Magwanda.
Sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende. Tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu.
Kuhlandla lesine lokutshabalala kwamadamu lamhlanje sisezansi emandebeleni edamu leGungwe eGwanda South. Leli damu selile minyaka emithathu ladilika lachiya izakhamizi lezifuyo zibhekane lodubo lwamanzi. izakhamizi zithi zifele yizifuyo eziningi lonyaka ngenxa yendlala lokusilela kwamanzi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Idamu leGungwe ngelinye lamadamu adilike ngomnyaka ka-2017 kulandela ukuchitheka kwezulu lesiphepho u-cyclone Dineo, kodwa lalamhlanje lilokhu lingakalungiswa. Idamu leli belisiza njalo izakhamizi lezifuyo zezigaba ezifana lepelele, emalihlowo, emakokwe, esimbuka kanye lentswangu. Izakhamizi zeGungwe zithi zingagcina zithutha ngenxa yodubo lwamanzi. Esinye salezi zakhamizi uMnumzana Adumelang Ncube Jili uthi ukungalungiswa kwaleli damu sekudale indlala ngoba iningi beliphila ngokulima imbhida.
Kasisalimi lo mbhida ngoba izigojo zethu kazitshonanga kakhulu, amanzi ziyathola edamu, so sesiswela isitshebo. Ukunathisa inkomo sigotshoza siyadinwa. Besicele ukuthi urhulumente asincedise ukuthi idamu leli lilungise kuhle, ngoba abantu sebehlupheka ngendaba yokuthi idamu leli kalilamanzi.
Amazwi kaJili asekelwe nguMnumzana Tsepang Nare, esinye njalo isakhamuzi seGungwe. Yena othi ukungalungiswa kwedamu leli kuzadala ukuthi izakhamizi kulindawo ziphephele kwezinye iindawo ezilamanzi.
Kulezi ngadi, nxa ngikhuluma izingadi ziyafika maybe kubo 6-7, iingadi lezi zonke imigodi yakhona ayisasebenzi. Abantu bonke laba sebelamba lapha ngenxa yedamu leli, and idamu leli yidamu elinatha izifuyo. Nxa ngikhayele idamu leli ngikhayele ukuthi liyilo ini impilo yesigaba sebulamba. Okuthi nxa ngikhangele kungela manzi kusho ukuthi ubulamba vela yiphi. Sikhangele ukuthi vele maybe iminyaka ezayo ivele kusho ukuthi indawo le vele yona ngokwayo iyagcina singamanxiwa ngenxa yokuthi khona abantu bazabalika bedlala lapho kuyamanzi khona.
U-Alderman Johnson Adulang Dube wayeyisakhamuzi seMalitlow njalo bengukhansila weGungwe ngesikhathi leli damu lidubuka. Uduzamile ukuthi lilungiswe ngesikhathi esembusweni kodwa wehlula.
Dala sabuthenjiswa lami sengukansela ngazaphila ngamangu-chairman iminyaka eminingi ngikhuluma ngalo. Akula nto esiyenzeke uhulumende, akula nto asenzile ngedamu leli. Kudala samtshela kethethi imtsheli ukuthina uhulumende abantu bazakufa, isiprovele segayisa ukufa. Kathethi kuyalandela thina abantu ngenxa yokuthi indlala iyabe ivele isibhakile, ngenxa yokuthi yonke into ephilayo iphila ngenxa yamanzi. Umuntu ngamanzi, isifuyo ngamanzi, konke ngamanzi. Akula kusela mpilo.
Ukhansila weGungwe ophetheyo kwamanje uMnumzana Boketiso Linyani uthi laye selahlekelwe lithemba lokuthi leli damu lizafa lalungiswa ngoba indleko zokulilungisa zikhuphuka ngokusa kwamalanga.
Intengo yayikhosti yayifakiwe yayi-$195,000. So kwakathesi ngesimo esikhona lokugebheka seligebheka ngayo embundwini, angiboni kuseneliseka ukuthi lingalunga masinyane.
Ngaphandle kweGungwe kwamanye amadamu akhukhulela izulu likacyclone Dineo emangweni weGwanda ngo-2017 agoqele lembizo lelemapate. Wonke lawa madamu akakalungiswa. Kodwa usaphethe isihlalo sikasikomiti weGwanda uMnumzana Charles Dube uthi akukhona amanyathelo asebewathethe ukuze izakhamizi zithole amanzi.
Into ekhona yokuthi amadamu lawana nje ngokuningi lokhu engaka lungiswa ngezinye sasiphela ithalenjengayo.
Izulu linile ngeviki edlulileyo njalo amanzi abemele angena edamu leGungwe adlulile ethuli. Izansi semaNdebeleni yiso isigaba esomeyo ukwedlula zonke izigaba zelizwe ngoba sithola amanzi amalutshwane ngomnyaka. Kulokuvumelane ukuthini kumele kuqakathekiswe inhlelo zamanzi kulumango kuvuselelwa amadamu njalo kugejwa amanye amatsha azabamba amanzi okwesikhathi eside. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezingama-$205 million $205 million kuluhlu lwendleko kahulumende lwebhajethi yomnyaka ozayo ezasetshenziswa kunhlelo zokulungisa amadamu elizweni lonke jikelele. Kodwa umbuzo omkhulu obuzwa ngabantu beGwanda South ngothi kambe imali izafinyelela nayo eGungwe ukuze leli damu lalo lilungiswe. Kusasa sizaphetha udaba lwesimo samadamu lolu ngokukhangela amanye njalo amadamu emangweni weGwanda nakwezinye iindawo zemathebeleleni South. Ngimele iStudio 7 ngiseGungwe eGwanda, yimu Albert Ncube.
Kuhlelo lwe live talk lamhlanje kuhlelo lwesifazane sithu zenibo mama sixoxa ngesimo sokuziphilisa eZimbabwe kanye lesinqumo esithethwe lidalele House of Representatives kwele Melika esithu umongameli Trump ulecala lokungethembeki. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esikhangele ezivela kwele Melika ngamafitshane. Idalele House of Representatives kwele Melika selinqume ukuba umongameli Donald Trump ulecala lokungethembeki njalo kumele athoniswe. Umlawuli wedalele Senate ongwebandla lamaDemocrats uRepublican Senate Majority Leader Mitch McConnell usole kakhulu isinqumo esenziwe lidalele amarepresentatives lokufuna ukuthonisa umongameli Trump. UZulu uzadlala iKhisimusi ephakathi kobunzima obukhulu ngeviki ezayo okubangelwe ukuchabalala komnotho lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukufeza inhlelo zentuthuko azithembisa uZulu ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwanyakenye. Ibandla leMDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lithi ubunzima lobu buveza sobala kwehluleka kwebandla leZANU-PF. Ngomnyaka ka-2008 eZimbabwe lehlelwa ibunzima obufanayo umanyano weSADC wasukhetha owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki ukuthi abe ngumlamlankunzi phakathi kweZANU-PF leMDC. Amabandla omabili agcina evuma ukubumba uhulumende wenkazatho. Umbeki uphenduke njalo eZimbabwe kuliviki wahlangana loMnangagwa uChamisa kanye lenkokheli yamabandla amancane. Kunakakelwa ukuthi uMbeki uzama kuletha umnumzana Chamisa loMnangagwa ndawonye ukuthi bakhulumisane. Umbuzo omkhulu ngothi kambe ababili laba bangagcina bebumbe uhulumende womanyano na? Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele elunga leZANU-PF umnumzana Believe Gawule endawonye lomgcini sihlalo MDC unkosazana Thabita Khumalo yena othi kulusizi kakhulu ukuthi iKhisimusi iza uZulu ephakathi kobunzima.
Ukuthi kule ndaba okuthiwa iKhisimusi okuzaba libizo ngoba okukhona ukuthi kakula onto ezasenza sithabe ngoba sivele lokudla kwangkhona vele kasisakudla. So lilanga nje lifanana njengamanye amalanga nje khona la sedlulile lapha esidla inqeqo zomlomo.
Babugawule kuthiwa akula Khisimusi lonyaka.
Hayi, ngiyamuzwa udadewethu, hayi kuliqiniso lelonto ngamele ukuthi hayi iKhisimusi eyalonyaka ihlangane lesikhathi esinzima, isikhathi esibhekane laso lesi isikhathi esilobunzima silomangalisayo obulomumo wemali yethu engenelisiyo ukuthenga okwenelisa izimuli. Ngokunjalo ukudla kukhona sibili kodwa imali zokuthenga kazikho ebantwini. Imali kayikho sibili ngoba imali le ekhona incinyane ayenelisi ukuthi ikhangele izimuli. Njengoba siphuma nje emumeni lalo owama austerity measures aminister wefinance, sikhangelele ukuthi phambili ngale kube ngcono kusiya phambili kusiya phambili.
Kambe kukhona yini ukukhazimula okukhanyayo phambili Makhumalo?
Angazi ukuthi inkazimulo le ebona ngomhlonitshwa wami uGawule yiphi ngoba akakuthi phathisi nxa sizathi thina umntwana ubuye endlini sithi baba Gawule sengifile indlala abe sithi kuye bopha ithumbu ngoba phambi kwakusasa inyanga leyiphela izinto zabe sezicocekile. So okutsho ukuthi angalibopha lelo thumbu okwenyanga yenaleyo ekhona esisele ukuthi sikhuphuke asoze awungeni umnyaka omtsha uyabe sefile ngoba kakula muntu obophela ithumbu indlala inyanga yonke. Thina ebese kukhangelile njengabantwana baseZimbabwe ngokokuthi kube lokuyekethisa okuthize kodwa kakuthi into ilutho. So esikubona namhla yikho sizakubona kona lo mnyaka ethi siyangena kuwo. Njalo manje lo ozayo sabe sisifihla lukhuphu asikakhali inkona sizakala endingakhangela futhi emkhathini phandle lapha kume kuthe cha
babugawule ngaloya mnyaka kwangenela isadaki kudaba lweZimbabwe yakhethu ubaba uThabo Mbeki waba ngumlamulankunzi kwahlalwa phansi kwakhulunyiswana kwabunjwa uhulumende wenkazatho isibone njalo ubaba uMbeki ephenduka eZimbabwe kuliviki kambe singaba sesibuyela yini kuloya mnyaka ku-2009 lapho esagcina sisiba lohulumende wobambano khona
inanzelela ukuthi umumo esesikiyo kathesi ngokuthi sikhulumisane njengamaZimbabwe sikhulumisane njengamabandla ezombusazwe akhona phakathi kwelizwe ngokunjalo ngokukhulumisana lokhu sikhangelele ukuthi sikhulumisane silungise njengalokho sike sakwenza izolo sike sibe sikhulumende omanyana lokona kuze kubunje uhulumende omanyana kodwa kathesi angitsho ukuthi kulungiselwe ukuthi kubunje uhulumende omanyana ngithi ubukhokheli yomele buhlale phansi bukhangele ukuthi kambe abantu ilizwe singalisanga bengalisangaphi ubukhokheli wobuqakathekile ukuthi bukhangele khonokho xa bethe bahlala phansi bathi gwaqa bakhethe ukuthi bebeke ukungezwane eceleni bakhethe ukuthi bafake abantu phambili ngoba mina ngithi abantu kuqala abantu yibo abaqakathekile ngoba kambe shiwo abantu nxa bengafa abantu bangasala bebusa izihlahla yini abantu bangasala bebusa inyoni yini kwalwelwa inhlalakahle akuzange kulwelwe ukuhlupheka abantu balwela inhlalakahle kodwa ngiyabona kudumamele ukuthi sihambile njengelizwe safika kwelinye ibanga lapho kunezinto ezaphambaniseka khona abanye abantu abangaphandle basizonda ngendaba yomhlaba yokuthatha umhlaba lokhwana okwathatha umhlaba abantu labo umhlaba kade sihlezi kubolo kade ungasuwo wethu salela umhlabathi unkomo wathi yona umhlaba asiwuphakulelaneni yikho kuqakathekileyo khona kokwasiphambanisela izinto abantu labo abangaphandle basebengenela labo yikho sabona kungena ama-sanctions kungena zonke izinto ezinjalo kodwa asikhulumisaneni phela nxa bekhona abasincedisayo abangaphandle njengakhona okufuna ukwenziwa ngubaba uMbeki siyakwamukela kakhulu ngendlela ngezandla zonke ngoba abe ochamisa kade belokhu bedonsa besale ukuthi babe khona kungxenye leyi yokukhulumisana lokhu
Honorable Khumalo uyeza yini uhulumende wobumbano
thina njengebandla le-MDC Alliance egoqela ngubaba upresident u-advocate Nelson Chamisa uMbeki lodwa uwile lo nguye uMbeki futhi ka-2008 lapho esabulawela khona abantu izanu yachaya ama-short sleeve nama-long sleeve equma abantu izandla lenyawo kuthe sokunjalo sahamba kukhetho bantshontsha bathe sebentshontshile babe sithi no uMbeki kabuya asikhombise umlodi qiniso sibili kwabuya sayenza kwakuthiwa yi-global political agreement kwakuyindlela ukuthi sifeze ukuthi silungise inhlalakahle kazulu yaseZimbabwe akulamgoqo owodwa owalandelwayo izanu obabugawula abakenzayo bathola isikhathi ukuthi bake baphefumule belungiselela ukhetho luka-2011 so thine sokushoyo ukuthi kule migoqo okumele siyithenge ama-electoral reforms kanti amabutho wona umsebenzi wabo ngowani ngokudubula abantu yini ngokuthi bagcine izalwane zaseZimbabwe njalo umnotho lokuthi siwulungise siwulungisa njani njalo kukhetho lapha kwantshontshwa
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo umgcini isihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa ubekhuluma ecingweni lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule. Abenhlanganiso yabadokotela abasanda phutsha izifundo ama-junior doctors ebunjwe ngeviki edluleyo e-Progressive Doctors Association of Zimbabwe bathi khona bezabhalisa ngokusemthethweni inhlanganiso yabo. Abomanyano enhlanganiso ezisebenze e-ZCTU bebevele sebethe nxa bengabhalisanga kuzaba nzima ukuthi bakhulumisane lomqatshi ikakhulu edabeni lweholo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umkhokheli wenhlanganiso yabodokotela ePDZA uDr. Benson Dandira uthi lanxa inhlanganiso yakhe ingakabhalisi ngokusemthethweni bagijimisa khona manje ukuze banelise ukuxoxisana nomqhatshi.
We haven't yet engaged the government.
Asikaqali ukukhulumisana lohulumende ngoba besisalungisa indaba zokuyabhalisa inhlanganiso yethu. Ngemva kokuba sesibhalisile ngokusemthethweni kulapho esizokhulumisana lohulumende. Kodwa uhulumende uzimisele ukusebenzisana layiloba yiphi inhlanganiso ekhona ngaleso sikhathi.
So from government side they just say they are willing to work with you.
Unobhala wenhlanganiso yomanyano wezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Japhet Moyo, upha umbono wakhe ngale inhlanganiso.
Inhlanganiso ke le eyabodokotela ke ekhona, balayo imvumo emthethweni ukuthi odokotela bebumbeke iqembu labo. Okuzaba nzima kuzaba ke zinzuzo zaleli inhlanganiso ukuthi bazasebenza njani phela ngokuthi ukuze bekwanise kungena collective bargaining so abefanele kube ngayi organization ke esingathi isemthethweni.
Umoyo uthi inhlanganiso uhulumende angaxoxisana layo eyaziwayo ukuthi ngiyabodokotela ngeyeZimbabwe Hospital Doctors Association. Lanxa esithi akasafuni ukuxoxisana labantu asebaxotshwa umsebenzi. Umkhokheli weZimbabwe Hospital Doctors Association, uDr. Thapiwa Mungofa, uthi ukubunjwa kwenhlanganiso ye-PDZA liqhinga likahulumende ubaganisa nje kuphela.
We noted that the government then decided to fund.
Sinanzelele ukuthi uhulumende wakubona kufanele athele imali kubodokotela abalutshwani bona abatholiswe abakutholisiweyo ukuthi babumbe inhlanganiso. Lokhu akuzange kube yinto eyemukelekayo kubodokotela abaningi. Bazenzela into yabo belihlekana. Lokhu sikubona njengemizamo yokusehlukanisa njengabodokotela.
They are trying to use that to paint, of course, a different picture of the situation.
UDr. Mungofa uthi kodwa leli qhinga alisoze laletha inguquko kulokho abakhala ngakho. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Jenesani Ndungakwa uthi kulesandla sikahulumende ekubunjweni kwenhlanganiso ye-PDZA.
Ukubona kwami mina awukaze kube le nhlanganiso ezinje eZimbabwe ikakhulu kubodokotela. Lakho uhulumende ngeke aphongukhangela ethi ku-right. Liqinise ukuthi uhulumende kungamethusa khonokho. Asonto elula ukuthi emukele. Lakho njalo kumele sinanzelele ukuthi odokotela bonke abaseZimbabwe baziwa nge-database. Ngoba ingumsebenzi oshota abantu abawufundeleyo. Kutsho ukuthi khona uhulumende engawuthola uhlakaniphile ukwenza njalo. Esenzelani odokotela namhla bonke bengathi kabaye emsebenzini. Izibhedlela zonke ziyavalwa.
Sekwedlule inyanga ezintathu odokotela abasanda kuphutsha izifundo bekhalale umsebenzi, bekhala ngokusilela kwempahla yokusebenzisa ezibhedlela kanye leholo elinganeli indleko zokuya emsebenzini. Abenhlanganiso yezada bathi sebekhona asebabuyela emsebenzini ngemva kokungenela kwabohlangothi olubona ngezempilakahle lwe-Higher Life, lona oluyingxenye yenkampani kamakhalekhukhwini ye-Econet. Abe-Higher Life babikwa bezohlawulela indleko zeholo labodokotela okwenyanga eziyisithupha kuphela, okuyikho abangabuyelanga emsebenzini abangavumelani lakho, besithi bafuna uhulumende adinge indlela zokuzilungisisa inkinga abakhala ngazo ukuze ziphele kokuphela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguMavis Gama.
Kati asavumi uba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Amalunga edalele the House of Representatives elangapha kwelemelika avote avumelana ukuthi uMongameli Donald Trump kumele athoniswe icala lokungethembeki phansi komthetho we-impeachment. Owayengumongameli wakwele South Africa umnumzana Thabo Mbeki ubikwa ephindele uyakhulumisana lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa okwesibili. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, lingakhohlwa ukusithinta ngo-past 6 ekuseni kumbe ntambama njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gand.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.